Nga kungasela mthetho olandelwayo kuyahlukumeza njalo kwenza idolobho lingabukeki. Esikufisayo singubulawayo siyakhulumisana labo kuhle abasebenzela lapho ukwenzela ukuthi sibazise ukuthi asicabani kodwa siyancedisana ukuthi sibabeke endaweni lapho kufanele baye khona.
Kodwa bayasuka yini abantu la?
Uhlupho kumele sincedisane bakuzwisise, akumelanga size sibadingele abantu abazabahlukumeza. Kumele bazisukele kuhle bahambe lapho esibasakhona ukuze baqhubeke ngomsebenzi abawenzayo.
Singathi-ke kona okukhulunywa nguhulumende kobulawayo kungaqala nini ukuthi kwenziwe?
Angithi bafakile isikhathi sokudingakala ukuthi thina njengama-local authorities sikubamba njani. Thina njengoba siyikhansili yabantu lathi sizafaka esethu isaziso sibazise, sinanzelela ukuthi sike sakwenza emalangeni adlulileyo selokhe bebuyela. Kodwa sizama ukuthi bakuzwisise ukuthi idolobho ukuthi libe yidolobho, akumelanga kube nabantu abathengisa phambi kwamashopu abanye njalo bethengisa impahla ezifananayo. Uthola ukuthi kuyahlukumeza labana abasibhadala ama-rates, bona bayathengisa phandle kulalapho ababhadala khona.